Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalifu kanjani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka-12 kuMpandula 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni ye-Rufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu amvalelise.
La ngithi mina sizafikelana manini libone ngisho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalo ungcwaba usudoselwana ukuthi bekwakwazi bakubukeke Heroes Day. Kusukela khonaphana zithobele nezinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libukeke.
Sizezwa imbono yedalela amakhehla ezaphu iCouncil of Elders ngokubhubha kukaMgabe.
Umuntu obelilonke nxa esesikulitherolisi yobusibanjani ungamzwela kukuphi into njalo because to me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni kalandaba labantu bakurevisit iswayi wayeleswayile grasha kuthi akwanisa ukuthi ababulale sithole amandla.
Ibandla le-MDC lithi umongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa uza kuya duduza unkosikazi Grace Mugabe kunye lemuli yakhe emzini wakhe othiwa yi-Blue Roof eHarare.
Umuntu wakaze waxothwa efeni ngakho kangibona ukuthi kungabe kuyinto enhle ukumnanga ngalo hulumende wakho ukuthi axoshe umuntu ozokhala umufi njalo ozobambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni ye-Rufaro Stadium eHarare namhlanje ukuze uZulu ayemvalelisa bese sihanjiswa emzini wakhe kuZwimba ntambama lapho esizalala khona. Isikhulumeli somndeni kaMnumzana Mugabe, uMnumzana Leo Mugabe, utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaphenduka njalo lesidumbu eRufaro Stadium kusasa ukupha abayabe bengakamvalelisi uMgabe ithuba. Ngomgqibelo isidumbu sizahanjiswa eNational Sports Stadium lapho uMgabe azavaleliswa khona ngabakhokheli bamazwe achiyeneyo andubana ayengcwatshwa ngesonto. Inkokheli yamazwe enengi ingezwekazi le-Afrika lamanye amazwe afana le-India, China, lwake wabusa iBrazil, Cuba, lalapho afela khona eSingapore isiyazisile ukuthi iza kuba ikhona eNational Sports Stadium ngomgqibelo. Kodwa udaba lokuthi uzabekwa ngapi uMgabe lokhe luhlupha ngoba kulokudonselana okukhulu phakathi kwabo kwaMgabe abathi abekwe kozwimba ngosiko lwabo lohulumende othi kumele uMgabe angcwatshwe eNational Heroes Acre. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Denise Zulu Maxaphulana ukuthi ubona njani ukudonselana lokhu.
Ayiyo nale ngihleli phezukwayo baba mangithi sizasukelana ngoba vele sezithobelene abangale ngakubo amaZulu babuhlungu ngento ayenziweyo babuhlungu ngokuthathelwa kwakumbuso babuhlungu ngalogu layo laye ugeneral owabo sebethobelene lalaba besikarangeni abathethe umbuso ngodlame sebesithi ithuba labo lokuthi babuse badle. La ngithi mina sizasukelana manini libone ngisho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalo ungcwaba usudoselwana ukuthi bekwakwazi bakumbubeke Heroes Day. Kusukela khonaphana zithobele nezinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libuke. Kodwa yikuganga lobubulali lenzondo abakufundiswa nguye yena lo osephumule.
Umbona ebekwa ngapi wena?
Wakathi sizithobelene ngoba bayadoselana abakubo bathi kabekwe kwaZimba. Abanye bathi kabekwe Heroes Acre. Engakwaziyo ukuthi ulaso yini isibindi umnanga kwasho ukuthi engabamba ngenkani ngoba bayala abakubo lomndeni wakhe uyala. Engakwazi ukuthi bangabamba ngamandla yini bangadonsa ngamandla yini ngoba bayala abakubo. Ngabe sala benjalo ukuthi kuyagcina bekwe khona kwaZulu.
Eminyakeni ezayo ubona izizukulwana lezizukulwana nxa sezikhangela emuva zimbona njengomuntu owayenjani uMgabe?
labanye abakubo baba abanye abantu bakhe bazamenyanya ngegama alithiye muva ngegazi alichithe muva ibizo lakhe lizaba libizo abantu abangalakuziqhenya ngalo abangalakuziqaja ngalo ngokubulala abantu akwenzileyo lesono asenzileyo emhlabeni usuzathola abanye abakhe sebemphika bethi sasingamazi azange sasebenza layo ayikho ingane alukho usapho lezi zukulwane zakhe zajabula zaziphenya ngokuthi ubabamkhulu bengumbulali kumbe ubaba bengumbulali uzathola abaningi sebefuna ukuzigeza igama lakhe besenyanya igazi lesono lesasihlanyela emhlabeni.
Alo-ke umnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi kwezombusazo, bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje umnumzana Ernest Malandu olilunga lamakhehla ebandla lezaphu ele Council of Elders njalo wayebotshiwe kusukela ngomnyaka ka-1974 kwaze kwaba ngomnyaka ka-1979 esetheswa icala lokuzama ugenqula umbuso wabelungu uthi umbuso kamuyi umnumzana Mugabe wawulolunya ikakhulu ebantwini beMatabeleland. Uxoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina lokho kaMgabe ke makula akutsho lutho. It's a non-event because uMgabe killed abantu baseMandebele including abantwabethu abafowethu. So umuntu okubulalela umuntu vele ungayisebhubhile umzwela njani. Wayevele edabuke kuzaphu ngo-1963. Wayevele ethengisa ukungahambelani labantu beMatabeleland. Langingasa singakakokungabi officially spied. But i-movement yonke kusukela lapho iZipra isilwa uMgabe wayepart of the instigators. Because instigated ukuphuma kwenzizane ngo-1963. Ama-killings onke lama-event onke ayenzakalayo kusiya kubo-Tanzania, Morogoro, whatever iZipa ngo-1976, he is part of it.
Ngalisithi kuningi okungabukekiyo akwenzayo, kuyini kahle kahle ongakuqamba?
Ngangithi kuningi okungabukekiyo akwenzayo mntanami ngikhuluma ngokubulala abantu ngo-1980. Kakhulu ngo-1980 esenguyo sezivandile okuthi ukuthi kwayevele lesiqhile ngaleso sikhathi njengoba ngo-1980 uzothola umstate uzafaka umuntu amfunayo then the reading started ke khona ngo-1980 Mgabe wahle waphiwa lowo mbuso then ngo-81, 82 to 87 was busy killing amaNdebele. How can I be happy ngomuntu obulela abantu bakithi kusukela ngo-79 ngamazela khathaa. But ke ngigcila kakhulu ngesikhathi esethethe yena umbuso ngo-1980 ekhanda ilizwi lokuthi izapha ithathele iproperty yezipha under the auspices of labantu abangama-terrorists. Umuntu obelilonke nxa esesithi uli-terrorist uyabusizwa njani ungamzwela kukuphi umntu onjalo because to me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni kalandaba labantu baku-revision isiwayo wayele grudge kodwa kwanisa ukuthi ababulale sithole amandla.
Thini ngesivumelwano se-Unity Accord lala abalokhu bekhona khona ngale abemandebeleni abalokhu besebenza labo?
Something eyadaleka unkomo esithi ngengxenye abantu bangami ukubulawa but yona ngokwayo i-Unity Accord akula zinto ezibambekayo akula mpahla ezahlanganiswa bobabili ezezandla lezi ezapha. Labasala ngikhona ngale basele ngokufuna ukuthi ngengxenye bazakhotha nje actually zapha abantu abaningi abayahawula banjengami nje ukuthi nxa ukhuluma lami uyazizwela njengokomdala okuzihawulelayo okuhola 317 bond which is about $30 in his own country okungalakunanzelela kokuthi uMgabe nguye esasilayo futhi mhlawumbe basizwele ukuwarimark esithi amatitsha vele ngaachiva utitsha yikho yena wabuthiwe. What type of editor is that? Uzamzwela njani kumzamzwisa njani umuntu onjalo?
Siyabona njalo ukuthi kule ngxabangxoza ukuthi uzabekwa njani kuke kwaba lokudonselana kwahulumende lakumdeni wakhe.
Ukudonselana vele kufanele kube khona ngoba uye wakudalayo. Ngitsho nje ngoba uNkomo wayengafuni ukuyabekwa e-Hero-Stack. Mugabe wabukhiyela. UMabheni wayengafuni ukuyabekwa e-Hero-Stack. Mina ngikhumbula ukuthi okungaba ngcono kukho konke njengoba sibula nge-ground evele njalo. Laye kayebekwe i-respeka lapho kulabo bhuru bakhe bafike bambuze ukuthi wayesenzelani into embi kangaka yokuthi afake umuntu lapho angafuni khona. Laye kayihambe i-respeka njengawo umuntu ohamba i-respeka ngenkani.
Alo-ke ngumnumzana Ernest Malandu olilunga labadala kubandla lezaphu ele Council of Elders ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Oh, okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Umsakazo we-DW Africa uthi izizalwane zakwele Nigeria ezingamakhulu ayisithupha sezisukile kwele South Africa zilubhekise kibo eNigeria kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza. Usomabhizimusi wakwele Nigeria ungaqanjwanga igama nguye obikwa eqatshe indizamtshina zokuthi zisuse abantu laba. Iphephandaba le-Chronicle lithi intengo yokudla ezitolo iqonge okuphindwe phose kabili kuyona le iviki kobulawayo osekubangele ukuthi uZulu athwale nzima. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Alibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke umhlaba wonke. Yabona mina into engathi yangikhathaza indaba le ukuthi abantu bezano izolo becriticize umgabe besithi ngiyobulela ilizwe wathi ogawule bekhuluma bakukhulumayo. Namhlanje bathi umgabe ihero, angisawazi manje lapho ukuthi ukuyikho ikuphi la. Ihero kumbe ngobulala ilizwe asawazi. Cela nje abantu bezano besitike kwentweni eyi-1 ma umgabe wabulala ilizwe. Nguye owenza ukuthi abantu behlupheke eZimbabwe bengasatshintshi nje ukuthi umgabe uright. Ma umgabe right betshela abantu ukuthi umgabe uright. Aba bantu beWrong yiwo abatshontsha imali, batshontsha i-diamond. Yabona? So loko ukuthi lobo bantu bekhuluma izitori nje ezokuthi ogawule sebetshintsha, lokho kukhulunywa nguLeo onjani njani lokho, hayi khona kuyayangisa into abayenzayo soma. Kuyayangisa babele position eyi-1. Bengafuna ukudukisa abantu bethu la. Ngiyabonga.
Linjani mphakazi, linjani nokhawunda bamba kaphebusana benu. Funa nje ukubuza ugawule nje imibuzo emibili emithathu lanxa nje namhla ngibanga le thuba lokungena ngingacika ukuthi lingifonele. Hhayi bekunzima lamhla. Bengithi mbuze ugawule nje ukuthi kambe shiwa nxa esithi khona amabhasi ami kahle indawo zonke emagumbeni amane ukuthi athala abantu. Ngabe utsho le Mathebeleland yini konke nje Mathebeleland ema-reserve Mathebeleland South abafuna ukuyingcwaba umgaba abafisa ukuhamba bona bacabangele njani? Ngabe sitsho labo na umbuzo wami naloyo bengifuna ukuwubuza. And then two bensithi hhayi ngiyajabula uma ngisiza ugogo lo otshingayo isihlobo sikamgabe kumbe ngunina kumbe ngugogo wakhe kumbe ngukhazeni wakhe ethi khona umgabe ubulewe khona le lapho beseyelatshwa khona umuya kakwaloa ngabuya ngapho kibe uvele uzadobhana la experience uzimisele kwejele futhi hhayi siyabonga nxa ngabe laye lamhla uzubuhlungu kumele akwazi ukuthi abantu laba babulawa umgabe labo balabonina kade bebathanda njengaye ethanda umgabe kayizwe iphengileyo kayizwe ye abantwana bayafanana. Njalo ugawule uma esithi le ndaba abantu mabayikayiphele phela bona ugawule yibo abantu ukuthi indaba iphele ngoba azange bavumele abantu ukuthi kwenzakale obumele kwenzakale. Kambe shuwa indaba ingaphela njani nxa umzali wenu waphunga unyamalala nje ebusuku ligwejikilela kwamfanele sebuye thatha kube sekusiba yikhoshosa usucabanga ukuthi singawukhohlwa ungayikhohlwa njani into enjani? Mina nginje kangikhohlwa lamhlanje ubaba umncane uGilbert Ziziba wengumkhansela weGwanda South babuya bamthatha ngaleyo ndlela ngesikhathi sekukhura ukuthi lalamuhla asikwazi kumbe bambulala kumbe kwayenziwani ngaye. Obuhlungu azibuzi nxa yokuthi bambulala uzibuza ukuthi bambulala ngandlela bani. Kubuhlungu asikhohlwa ngokuyakulokhu usithi uhleli cabanga ukuthi ngxenye mhlawumbe sizambona ethutsha kanye ungayikhohlwa njani into enjalo. Ugawule lo angikwazi ukuthi yini abantu beniqambela amanga besithi liNdebele. Angikwazi waye abantu beqambela ugawule amanga besithi liNdebele.
Sarbonani ku-Studio 7 negama lami ngu-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma ngo-President umgabe ongasekhiwe njengamanje. Yebo kambe kuyisintu sakithi ukuthi lapho umuntu mangasekho emhlabeni abantu bakhuluma nje izinto ezinhle ngayo kodwa kuningi okuba kwenzile njengamanje abantwana beZimbabwe bagcwele amazwi wonke omhlaba badinga indlela yokuziphilisa imisebenzi ayikho yonke into yayikhona infrastructure eyayikhona ngesikhathi seRhodesia ayikho sibuye ezintweni ezifana langendlela kade senza ngakhona ukuze ahlale embusweni sikhuluma nje ngumuntu ofana owayenza i-ground kunama-families amaningi anginabo abangabazi okhulu babo abangabazi ogogo babo ababulawa yilento sikhuluma nje lento eyenzeke manje 2008 sibonile abantu belala ezintabeni ngenxa yakhe abantu bebulawela betshisela imizi ngokuthi nje baswele umbuso wakhe bakhetha ukuvotela omunye umuntu ongayona iZANU-PF so ayikho into enhle esingayikhuluma ngayo ngaphandle kwemisebenzi yakhe emibi ayenzile ezweni lakithi izwe lakithi lihlekisa umhlaba kungenxa yakhe.
Bonani Studio 7, igama lami nguSibusiso. Mina ngizocela ukusho nami okusenhliziyweni yami. Mina into esenhliziyweni yami ngaphawula nje ngokushona kukamgama. Into leyi ayi mina ayingiphathe kahle kakhulu. Akhulu iyangijabulisa ngoba ukushona kwalo baba ngamvele ngulindele ngathi uNkulunkulu naye umthethe lethi ngesifiso sami ngisho ukuthi ngabe kudala wahamba ngoba into wayenza abantu ibuhlungu kakhulu. Kumanje sigcwele indawo yonke ngendaba zakhe bona nabangani bakhe bebulala ilizwe, ilizwe lalilihle kanje labulawa laphela. Kumanje nje emazweni siyagijinyiswa asinasithunzi. Kwesinye isikhathi uzufika ebantwini uqala ukuthi ma uloku lithi liyaxoxa kuze kube nzima ukuthi ugcine usuzi-identify ukuthi ubuyaphi ngoba inkulumo eliyabe liyizwile uyawuthothi vele abantu bakhuluma kabi ngawo kube nzima ugcine usuzifihla nje ngoba basuke bengakuzwa abanye suke sikhuluma ulimi olufana bengakuzwa ugcine usesaba. Kanti-ke akufanele ukuthi uma ungumuntu wesaba ukuzisho ukuthi ubuya simzonda kabi kakhulu. Siyabonga.
Alawu-ke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika lamhlanje linanza iminyaka elithumi lasithoba minwembili kwenziwa isihluku sokuthayelela indizamtshina kuzakhiwo ngamalwa ecatsha. Kunabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2500 abezihlengeni zeBahamas abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kweviki kwaba lezulu lesiphepho Hurricane Dorian lanxa kulezidumbu ezingamachumi amahlanu esezitholakele. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe emzini wakhe othiwa yiBlue Roof. Lokhu kulandela ukumiswa kwedili lokuthakazelela iminyaka engamachumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC njengendlela yokuhlonipha uMgabe. Lokhu lamazwi okuncoma uMgabe akhulunywe nguChamisa sokuthiye abanye abalandeli bebandla becunukile ngoba besithi uMgabe wazama ngamandla akhe wonke ukubhidliza leli bandla ngesikhathi okwabulawa amalunga eMDC ambalwa kwabotshwa abanye njalo abanye bahlukuluzwa ngesikhathi sombuso kaMgabe. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sibona ukuthi uPresident Chamisa uchila ukuthi eZimbabwe kufiwe ngalokho kufanele kuhlonitshwe kwamiswa lokuthakazelela ilanga lokuzalwa leMDC ukuthi hayi njengoba kukhona abakhalala ezweni keseke sime sicabange njalo ukuthi uMgabe wese uvotele iMDC ngesikhathi sokugcina sakhe sokuvota singakubiza sithi yivoti yakhe enkulu kakhulu ayenzileyo empilweni eyiyo yodwa ivoti kaMgabe yangasiyo ukuzivotela yena etshengisa ukuthi phela ubesekholwa ukuthi ibandla le-MDC yilo elingaqhubekelisa ilizwe leZimbabwe lelisa phambili. Ngibona ngani khona kokwenza ukuthi upresident Chamisa njengomkhokheli kufanele owavotela upresident Mugabe njengalokho akade kwenza insuku zonke ehamba ekhalela abantu ababulawa yikholera, abantu akade bebulawa mhlawumbe nguhulumende. Siyawazi bakhona abatshona ngo-August last year, ngo-January lonyaka obehambayo basapota. Ngibona ngani kuzaba khona amalungiselelo okuthi upresident Mr. Chamisa ayefika. Ubengakatsho manje ukuthi uhamba nini, njalo kuhlelwa ngaluphi uhlobo. Kodwa ngibona nxa kuyikuthi ngahamba kungela yabe kuyinto eqondileyo, njalo eyinto efana nezinye izinto angazenza embani.
Manje aliboni esiba lodubo lokungena lapho angayalelwa khona ikakhulu ngama-CIO?
Bangazama phela lawo ma-CIO, kodwa ngibonekani babe bezehlulekile bo, babe behlulekile bona. Babe befake umnangagwa ebuzimini obukhulu bokuthi wehle ukuhlonipha ukuthi kulesidumbu njalo kulemfa umuntu akaze waxothwa emfeni. Ngakho ngambona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnanga balo hulumende wakhe ukuthi axotshe umuntu ezokhala umufi njalo ozobamba izandla.
Bakhona asebesola inyathelo elithethwe yi-MDC ikakhulu umongameli webandla elokuthi ahloniphe uMugabe, abanye sebesithi lasebandleni bengaphuma. Lithini lina ngalabo abatsho njalo?
President Nelson Chamisa kahloniphanga uMugabe, uzihloniphile yena, wahlonipha usiko lwakhe, njalo wahlonipha indlela okwenziwa ngayo isikhathi sobhenxa uthe kwaba khona ukufa. Umuntu nxa esefile kuyathiwa hayi kasiqaleni sibe kumuntu ngemva kokubana sikhulume ngendaba ezithize lezimbalwa. Abantu abazange bayale ivoti kaMugabe eyaphiwa upresident Nelson Chamisa, njalo asanga lo president kazange ayale. Angiboni ukuthi kungani sofanele ukuthi abantu kade sibakhala ukuthi yini sithi yena hayi. Labo abakhalayo bafanele bathuliswe. Siyazi ukuthi upresident Nelson Chamisa ubethulisa abantu abaningi elizweni leZimbabwe kwesikhathi eside kakhulu. Kuyinto nje esihlala yenza kuye ngumuntu olenhliziyo enhle, njalo okhangelela ukuthi eqhubeke siya phambili angakha ukubambana kubantu beZimbabwe, njengalokhu akwenzela kwe-MDC ezihlanganisa ezehlula ebesesehluliwe kwaba lodubo olukhulu kakhulu okweminyaka phose ichumela lihlanu. Kodwa usezilethe kwakuhlanganisa, mbone ngani nguye umuntu oyedwa ongaletha uzulukazi weZimbabwe ndawonye, njalo okwenza ukuthi enelise ukuthi uthatha ama-decisions lamacebo afana lawo nalawo ukuthi mina ngikhangelela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ngizilethe ndawonye loba zisuka ebuzimeni ezisuka ku.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-London kwele-Bhilitani. Kusasa-ke lingakhohlwa ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lwethu lapho ebesihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Kusasa-ke sizaxoxa lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Simbuza ukuthi kanti abantu beSouth Africa abakhala ngokuthi bathathelwa imisebenzi lenotho lokunye okunjalo ngabantu bokuza, abafani na labesigaba seMandebeleni labo abathi bathathelwa imisebenzi ngabantu bokuza? Lalelani ke ingxoxo yethu kusasa.
From their set on the campfires, the snow and the frost. They settled in a Rhodesia. away from Russia, from the eyes like gold. Robert Mugabe, the beg as a whole, but now Mugabe is your list of woes. Right up Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either tall more go now, so you're so suffering in all Zimbabwe war. Right from his head, go down to the shore. And the powers of the web snoop like hawks from an Akentai onto Africa's best. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe. Robert Mugabe says he murdered Garvey, Kwame Nkrumah, yeah, Santua, and the rest. Like vampire bat, ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time. Yes, every great, bold, and brave African leader who emerges must fight the loss. Stupid economic sanctions they level against Zimbabwe. Expecting the rest. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his death. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampires.
The heads of state and politicians from the continent have failed. They have sold out the continent. Lord knows they have failed. That is why Bulls upon Bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon Bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together, we keep on suffering forever. Send it up in a R,
Zimbabwe.
Smash it up in a O,
Zimbabwe.
A higher now you liberate,
Zimbabwe.
Tear down the gate,
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting tooth and nail to reduce Mugabe to an anteater, they said the old man has no say. All the so-called aid from abroad, the oil and the soap from Zimbabwe, they kept at bay. The hitherto landless people in a Rhodesia have land over in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver lining, so Zimbabwe expects a brighter day. Defying all the hot air from the powers that be, Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe, a power sharing deal was broken with no peace. Mugabe, Mbeki, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this day, the white man's day.
Mugabe, yes, we have valeliswa lapho lijaha leGhana umnumzana Black Rasta esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba. Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ayemvalelisa. Ibandla leMDC lithi umongameli webandla uza kuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe kunye lemuli yakhe emzini wakhe othiwa Blue Roof eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lisitinte njalo ngo 7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.